Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulwandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inguli ka Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe elokijini le Deep Throat izaphathiswa ukumngcwaba.
Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of futhi isihiyo kobulawayo.
Kambe ubuya edinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko, uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe ukhetho oluzayo na?
Amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu bebhinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla angakuboni mina.
Umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-New York uze wabanjwa izolo emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka Elvis Nyathi ofulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni le Deep Throat ngeviki edluleyo izaphathiswa ngohulumende ukumngcwaba. Unobhala ubona ngezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise lokhu izolo ngesikhathi imuli kamuyi ilungiselela ukumngcwaba ngomgqibelo kobulawayo. Imuli kamoyi ithi icunulwa ikungabotshwa kwabenza lesi sihluku. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele imuli yakwenyathi enkulumane kobulawayo izolo wasethulela udaba olulandelayo.
Umama omncane ka Elvis inkosi yazithembele sibanda uthi usebuhlungwini ngokuphupha kuka Elvis ngesihluku.
Elvis wako.
Uthathe wabo umlandela uthi umuyi Elvis wamfonela ngosuku abambulala ngalo ebonisa ukwesaba okukhulu.
Sasithabe senzima bata sobuyelekite ekhaya ezimbabwe. Ngasemtshela nje ukuthi xa kunjalo kunzima futhi yangcwali ibuye ekhaya ngoba lapho ade thole khona isitendi sakhe sokuthi akhele abantu abakhe asentangazintona kaphasi kasiso omdala lapho kule moza kasiso omdala kodwa-ke kasanelisanga ukuthi angasiyeke thina besesifisa ukuthi ngabe kuyavuma ngabe uyaphutshisa khona ukuthi nxa ethole kutholakale kuyimali ayakhele umuzi unkosikazi wakhe agcina abantwana enjani ewandawo labantu abakhe.
Umuyi ukhanya abe ngumuntu othandekayo. Umama wakhe umnumzana Stanley Ndlovu uchaza kabanzi ngaye lohlelo lokuzombeka ekhaya.
Umfana lo ubezisebenzela engu-garden boy khona ngale e-South Africa. That little every time ubethumela ongabantu abakhe every time and then uma kusenzakala bazafika lapha emini ngolwesihlanu ngama-10 11 whatever ukuthi sokusiya ngokuthi bahambe njani endleleni. Then bangafika lapha ekufikeni kwabo bazalala.
Uya phambili echaza ngohlelo lokungcwatshwa kukamuyi ngomgqibelo.
The following day silabafundisi bamachurchi athiyeneyo esi abafike lathi bezokhulumisana lathi ukuthi sibe sonkeni basincedise lapha lalaphana. Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of futhi isihiyo kobulawayo.
Kusenjalo obona ngezokuqoqa uzulu kunhlanganiso yebandla le-Citizen Coalition for Change, CCC, esebenza eMthatha South, ukhozana nomhlanga mlotshwa ududuza abakonyathi.
Sizokhayela umfowethu u-Elvis wakonyathi Elvis ngimkhayela nje mina ngile bias ngoba ngivele nguye eMatsaus and Elvis ngwekezi yithu zale mahethele sizalwa sonke sibuhlungu ngokufa kwaElvis sibuhlungu singabantu sibuhlungu silibandla ukuthi abafowethu njalo sebephele South Africa.
Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izidlova kwele South Africa bembulalela ukuthi ngwase Zimbabwe bemethisa icala lokuthi kalangwalo zokuhlala kulelo. Omunye Elvis ukhangelele ukungcwatshwa kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele isinto 7 kobulawayo igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Kolunye udaba umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wathumela amazwi enduduzo kumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kulandela ukubhubha kwabantu abedlula amakhulu amathathu 305 bebulawa lizulu lesikhukhula esigabeni seKwaZulu Natal. Umnangagwa uthe kuyadabula inhliziyo okwenzakalayo esabelweni seKwaZulu Natal lapho okube lomonakalo omkhulu ngoba izulu likhukhule imizi lezifuyo ezibalisa inkomo lembuzi kunye lezimoda. Ubuya edinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Umnangagwa ubesedinga izolo lapho anikeze khona izinduna izikebhe zokugola inhlanzi. Umnangagwa uphinde waqhubela ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga izakhamizi zeBhinga. Sixoxe lesakhamuzi seBhinga uNicholas Muleya obesembuthanweni owenzelwe eBhinga Center ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Abantu adibe baningi abadibe sambe ukuya athenda okuyigathering lokhu okwakade kulapha eBhinga kade ufike ukuzo athende igathering. But abantu abaningi abasiyoke abeBhinga abantu abaningi adibevela outside Bhinga. Abantu amaresidensi abahlali beBhinga bona ngokwabo hayi abalutshana abade bekhona hayi iningi langikhona vele ade lizenzela amabhizinisi zabo ama-projects abo vele abazama ukwarana nsuku zonke. But iningi elalingade likhona libuye ngamabhasi afike evela kwezindawo ezitshiyetshiyeneyo. Of course kulabanye abake amanye amabhasi akari anokuzwa ahanjiswa as far as isabhuwa isiyathi laba uyacollecta abantu ukuthi bebuye and staff bezo-attenda i-event.
Wona amabhasi abemaningi yini alethe abantu?
Ya amabhasi singathi ade emaningi ngoba if you happen to release amabhasi afika ku-3 to 4 ya egcwele abantu from outside Bhinga. I saw a number yokudlala le ngakuthiwana soku amabhasi angikhona ebuye egcwele abantu njengendlela ayade egcwele ngayo. So ya amabhasi abe adengu 3 mina engiwabonileyo adengekho maningi kakhulu but the total number eyabantu ababuye abalethwe ngamabhasi I can say it was far outnumbering the total number yabantu abasuke within iBhinga besiya attend the event.
Umongameli Emmerson Mnangagwa siyazi ukuthi isidonga uyasikhuluma kodwa simuzwe ekhuluma isishona khona le eBhinga khona ngapho eBhinga abantu batheni manje nxa besizwa engasakhulumi ulimi lwa
khona lokho ukuthi vele yena the fact that ubuye kithi ngapho eBhinga lapho ukukhuluma khona isitonga then he happens to speak in Shona akusiphathi kahle nje thina vele asinyeke sawu accept ukuthi ku right ngenxa yokuthi thina of thina abasakhulayo ngathi siyakhona ukuthi sinivisise sibili here and there ukuthi uthini ngenxa yokuthi sishona abanye thina siyasikhona ukusikhuluma but njengabadala abazali bethu okhulu bethu abanga understand isishona njalo bekwazi ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma isishona vele akubaphathanga kuhle ngoba okunye lokhu vele ade bengizukuthi uthini
manje pho lokho okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ubona kungasoze kubangele na ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi
ya ukubuya kwakhe umongameli ngapha eBinga kuyafana ngoba abantu beBinga nabantu abake banoku bayekelelwa like we've been marginalized for a length of time so even yena engazifike la kumbe engaze engafikanga lapho kuzokampaign he will never change i-mindset yabantu beBinga ngoba vele bona abaningi bangikhona adibe abaningi adibe hambe ukuyambona abaningi adibe fike ukuthi sifike ukubona abefuna ukuyabona ukuthi yena ukhangele kanjani kuphela nothi ukuthi they were interested in what he came for
umnomzana Nicholas Muleya isakhamuzi seBinga lokhu sikudaba lunye kukhetho lwama-by-elections olwenziwe kunsukwana esanda kwedlula kube ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe ngamavoti azinkulungwane ezimbili kuphela i-2000 eBinga ngoba kweminye iminyaka ibandla elibusayo linqotshwa kulesi sigaba okwesabekayo kambe lokhu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa kuzahugana abavoti beBinga ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-CCC
angikwazi okwakuqala mina Chris ukuthi khona okuyikho uMnangagwa akwenzileyo eBinga okungenza ukuthi abantu beBinga bemvothele kuyini angakuboni mhlawumbe ngabe kuthiwa khona ukuqambile wathi wenze lokhu lalokhu lalokhuya bengiyakuzwa lakho nxa kuyikuthi ekwenzile khonokho okuthiwa ukwenzile kumboya buntshile ukuthi ukwenzile let's hope uyabe enze into enceda uzulu weBinga kumbe into engayitsho ukuthi khona yiyo into ekade isenza ukuthi vele isikhathi sonke lesabantu beBinga bengamvoti but nxa kungayisiyo nxa leyo nto ayenzileyo kumbe elithi uyayenza thina singakayiboni engayisiyo into eyiyo kade vele senza ukuthi abantu beBinga bengamvoteli kutsho ukuthi uyabe engayenzanga lutho so ke amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla angakuboni mina so angeke ngatsho ukuthi khona hayi kukhona okungatshintsha hayi amboni Chris ambona ukuthi kukhona okungatshintsha mina kulokhuyana okuthiwa khona ngoba uMnangagwa into ayenzileyo kwakuqala ngizokuthiwa uhambe wayanika izinduna amalukuzeni amaredi amabhoti wokubamba amatenga now izinduna ezeBinga iBinga yonke nothi iBinga nothi kuphela iBinga yonke zingu-17 ambona ukuthi singatsho ukuthi enye lenye induna labantu abasebeyafotela izanu noma bengaze bekwenze khonokho akungeke kwaletha inombolo zezanu PF phezu ekwenombolo zethu angiboni lokho kusenzakala so akula lutho asebelwenzile engalutho ukuthi yilo lingayolungethusa ukuthi khona sokuyaguqula yikuyini abakwenzile eBinga abangakwenzanga iZimbabwe yonke ingani iZimbabwe yonke lokhu ibazonda kubangwa yikuyini khonokho indawo singakunanzeleli
yena uZulu weBinga umthatha njani umongameli Emmerson Mnangagwa ikakhulu ukuthi uyakhuluma ulimi lwesiDonga asiko kunye na ukungabangela ukuthi bamkhwabithe bamvotele
okwakuqala umongameli uMnangagwa nxa ebuya eBinga ubuya njengomuntu wemzini ubuya njengesethekeli simthatha nje njengezethekeli zonke ukuthi uyakhuluma ulibi lwesidonga Chris abantu kabazange bethi bona badinga abantu abakhuluma ulimi lwabo kayisikho abakudinga so ukuthi ulukhulumile ulimi lwesidonga kayisikho kungamenza ukuthi namhle thiwe khona hayi esethandeka ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu angikuboni lokho kusenzakala mina
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North engowebandla le-CCC
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo If iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa utholakale elecala lokwephula umthetho wokuchada ngoba wayefuna ukuzichadisa umkakhe engazi khona ezagwetshwa. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leNewsHawk lilodaba lokuthi intengo yempuphu isikhuphuke ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Ifaka le-10 kgs selizathengwa ngamadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezimbili 1655 isuka kumadola adlula inkulungwane eyodwa 1099 abathola umumbu babikwa besithi lokhu kubangele ikukhwela kwentengo yamabele okwenziwe yinkampani ye-GMB. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
I'm going to go to the next one. Kabayisondelana yikubona nje kungena nje right yonke igoli lokuphela ilizwe lingenkonzi ilizwe liyalifuna umuntu owafundayo nothi laba abantu abadala bazosho ubuhlungu politics abayazi yabo abantu asuthi uyabheka oDouglas Monzora lakoThokozani Khufi yebehola imali bengavotelwanga ngabantu yehola imali bengavotelwanga ngabantu kanti umuntu khona ukuphula umthetho khona lokho corruption eselizweni imali njalo vele kade ikhamba ngale because of corruption and laba bantu laba kade bezibiza nge-opposition azobantu abamela abantu abantu abazifunela imali nje kuphela bafuna ukugcina izisu zabo ngabala ndaba lezithalo zabantu ababona ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele kanzima into abayifunayo yimali kuphela njengalokhu uThokozani Khufi wayeyikhalela le mali le hayi kodwa kuyayangisa loko and into ezisa ubuhlungu ukuthi usebuyele futhi lapha adiathiye kulele khona ukuthi kube ngangumuntu ozibiza ngama-supporters kube ngawaqhubeka ngoba into yonke wayiphiwa Harvest House hayi politics yezimbabwe zisho ubuhlungu ma izisho ubuhlungu kakhulu
sale bonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke siyabonga sithaba kakhulu okwenziwe ngumama uThokozani Khufi kakhulu lapho maye esebonile ukuthi kumele abambane sizobabonisenjani kube iparty mina ke kangiboni ngelihle lilodwa labanye abathi uThokozani Khufi wayenza ihlazo uma kungukuthi umama uThokozani Khufi wayenza ihlazo le-MDC isase ukutshona kwababa uMorgan Tsvangirai kwaba lesihlazo elayenzakalayo ngenxa yokuthi kwakumele ukuthi afe wathizo lendlu kwaba lesihlozi futhi esayenzwa ngubaba uTsvangirai lapho uma ngukuthi wayethiya ezekhethe uNelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli ma kwakumele kukhokhele umama uThokozani Khufi but lokho singakungeni kakhulu kakhulu njengalokho kuthiwa i-CCC kuyiphathi entsha so kutho ukuthi ukungena kwamama uThokozani Khufi kungenze ngaba ngumlandeli opheleleyo we-CCC so ngiyabonga kakhulu lapho
ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7 ngibingelele bonke abasakazi bonke be-Studio 7 kuye njalo ngibingelele bonke abamameli be-Studio 7 okhulumayo ngupheloti wakwasibanda Sibongo ophuma eGwanda esigabeni saseNtembeni phansi kokuphasa kukababa uMasuku khuluma ngale South Africa ngithanda ukuthi dudu emndenini wakwaMdluli abathe balahlekelwa umfowethu uNyathi ngendlela ebuhlungu kakhulu ngendlela engekho right ekhalisa inyembezi angathi uJehova angangenela abaqinise abadiduse abaphe izeluleko ngicabanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ziyakubona osokwenzakala ngalezi nsuku zanamhlanje ikakhulu kithi thina esiphila kwamanye amazwe siyahlukamezwa left and right and center ngicabanga ukuthi lesi sokuyiso isikhathi sokuthi sihambeni siyovota sikhulule izwe lethu kuyoze kube nini iphila kwamanye amazwe sikhuluma kuphela kungela action asibeni le-action bantu bakithi esindebelena asihambeni siyovota kuyabhaliswa izithupha abantu abangalazithupha bathatha izithupha ba-register okuvota 2023 compulsory wonke umuntu ahambe ayovota bathi vote lakho it's your voice asivoteleni iqembu esikwazi ukuthi izaletha intuthuko emandebeleni asivoteleni iqembu elikwazi ukuthi izaletha amathuba omsebenzi esindebeleni ikakhulu abantu besindebeleni sihlukumezwa kakhulu lesi yiso isikhathi sokuthi sihlale phansi sicabane ukuthi yini esiyifunayo 2023 uJehova uzongenela uzosinikeza izeluleko ngaso sonke isikhathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi yonke into esiyenza asicabangeni bantu basebantu basindebeleni sibe namandla singabi lokusaba siyophila kwamanye amazwe kuze kube yebo kubuhlungu into eyenzakala kwelakithi kodwa lesi isikhathi sokuthi siye kutshintsha konke lokhu njengesizalwane sesibaba siyabulawa siyathuka kwamanye amazwe sikhulunywa kabi asihambeni siyovota abantu bakithi asihambeni siyovota abantu bakithi sinithi amandla kumqondisi moyo asimesekeni umqondisi moyo uyalikhuluma iqiniso umqondisi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa nguhlanhla Lax Zube ohlala eFrancis Town lapha eflatini eblock 18 ekhaya lapha enzalwa khona esigabeni selupane emalungu mvusa umama unanhlanhla lonkosikazi wamampofana lomakhiyana wami unkomo RJ umdala wayesenza esibhedlela esent Paul ngivuse nomalume uPaul Ngwenya laphana samthulisi oyinyanga ngivuse lomzamo uJabulani Ngwenya ngivuse lomakhiyana wami usathulana umdala endivula ngivuse bonke abangaziyo lapha eFrancis Town ngivusa umdala uNcube ohlala eblock 1 laphana umdala chano hamba ngebhasikili ngithi ngidala uvukile yini ngivuse bonke abangaziyo ubaba esishawini ngalelo sulu etana ngithi mdala kunjani emasimini ngapha thina siyaphila eFrancis Town ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen
salibonani bantu beZimbabwe salibonani balaleli beStudio 7 ezindaweni zonke maZimbabwe lapha mina ngikhuluma ngiseZimbabwe iyazi silobuhlungu obukhulu ukuthi abantu abeseSouth Africa kuthiwa bafa bekhishwa ngemlilo umuntu elecala yabefanele abotshwa angene ejele agwetshele icala lakhe alisebenzele ukubulala umuntu ayisiko kugqoka umuntu so upresident we-South Africa kaningi kaningi abantu abethu bayachisa e-South Africa asikaze simzwe ekhuluma amazwe wonke ala masosha kathi i-South Africa yona injani kayila masosha elizwe yini ukuthi nxa abantu sebevukula kamasosha abathini thina eZimbabwe lapha ivini abantu betoyitoyi uhulumende uyakhipha amasosha athinta abantu kuyabekwazi ukuthi itoyitoyi idalula kodwa nxa laba bebukela umuntu achaza umlutha umbuso wama-Afrika unzima ka abakhokheli be-Afrika abalathando labantu kodwa okusalayo yikuthi oHerodi babenjalo babulala abantwana baqeda ethi kudinga ukubulala inkosi kodwa uNkulunkulu wakhala omunye umama ngabantu abakha ababili uHerodi wabo siyakhala eZimbabwe kakhulu sizwa kuthiwa kulo mntwana otshisiweyo obuya ekhaya ngiwakithi khonapha lapha engikhuluma khona ngiwakithi umntwana lo siyakhala kakhulu ngoba kuthiwa lo muntu kalacala upho ngukutshiswa nje ngokuthi utshiswa ngabantu abathaza be-South Africa asiyakhala bakithi upresident we-South Africa kabe lo kholo akwazi ukuthi kusasa liphuma ilanga liyabe ligcinile ngiyabona
bathandekela kahle kusifaka umsakazi we-Studio 7 salibona umthakazi omuhle vukani ligcine bantu bakomthakazi nime ngezinyawo ngithanda ukudlulisa umlayezo ukuthi sigcine ngicela bantu bakomthakazi sibambane sibameni ukuthi singazivotela izandla nje kubona nabazali ekhaya abavotela izandla fana nokudlala so asazi ukuthi nabathembe bafuna leyo mathaaro nokudla lokho okubonileyo umbokhona bawutholayo thika mevuzi waphetha zimpihlangda so angazi ukuthi bona abazimiseleyo kodwa ngithi phansi ngezandla phambili ngamandebele phambili ngomthakazi omuhle sibambaneni ngidlulise nenduduzo kulo mfoto olishiye lanae ne-deep slot akukuhle impela kodwa-ke sibamene ukuthi ngabe siphambi sama-sox siye khaya siyevota sonkeni sizame ukuthi kukhiphele nesilungise mpela siyilwele le nto le siyilwele singahlali phansi vukamthakazi vuke muhle ngiyacela ukuthi i-audio leyo lani ngidlulise basakazi kunengisirekhoda kodwa asikwazi ukuyibiza kumarekhodi vukamthakazi thakazi omuhle vuka
injani ku-Studio 7 nosakazi namazimbabwe izama ukuthi ngiphendule lubaba ukhuluma othi uchamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi uchamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi yena umqondisi abakhe bangakhi okwenza umqondisi angabi labantu ukuthi into ayikhuluma i-useless ayisebenzi ebantwini asoze futhi thina singaba sithatheni lamashona sesizalisene sesingabantu 1 umkondisi azingkhona evumbuluka lamhlanje ngokuzala kwakhe izwele zesitshele ukuthi siqhumikizwe phakathi umkondisi unqaye ufuna ukuthi aqhumikizwe phakathi ngahamba ekuphakathana thina sesekela uChamisa chethechethe lokho kwakho baba lomkondisi ukuthi uChamisa lapha abantu bakho umkondisi uyaziphuphela nje njalo ukhulumize nga uthulile ngoba into oyikhulumayo kayizwakali thina sithi uChamisa chethechethe phambi nesisisi lokho kwamkondisi kaye kufakathana luza quma ilibona ngaphilizwe lelaza liquma ngapha wini umkondisi wento umotshi isikhathi ngesidi yakhe yamatisha
lawo-ke-ke kungamazwi yena nina abalaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa abikwayo ebophe umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-Brooklyn nesabelweni se-New York ngolwesibili. U-Frank Robert James oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62 uyaziwa ngamapholisa njengomuntu osike wabotshwa edale amacala ambalwa agoqela elokudlwengula lamanye. Kolunye njalo udaba, uhulumende welemelika ubikwa elokhu esacubungula ukuthi liqiniso na ukuthi amasotsha akwele Russia asebenzisa izikhali zechefu edolobheni le-Mariupol. Amasotsha la abikwa esebenzise njalo ezinye izikhali ezathiwa umanyano United Nations akusamelanga zisetshenziswe ezithiwa ngama-cluster bombs. Sicoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Manje ngokubona kwakho, izikhali lezi okuthiwa zithunyezelwa ele Ukraine ngamanye amazwe, kungani zikhanya ziyafika zingadutshulwa ngendleleni ngamasotsha akwele Russia? Ngoba zikhanya zihamba egcekeni sibili ziyakhanya ezitimeleni. Kungakuhamba njani khona?
Yona nxa isenza iRussia itshaya laba abeNATO ba abafuna ukuthi bangenele laphana ukuthi bafake zabo izikhali ngisho la mabutho abo ukuthi bafake khona laphana. Kodwa-ke bahambisa izikhali bezihambisa ngokuthi ziceliwe ukuthi asiceliwe lapho ukuthi silethe izikhali. So-ke ke bangazitshaya bephezulu laphana besaba ukuthi bazaqalisa omunye umsindo othuleyo osokuzakwenza ukuthi hayi iRussia lapha selihamba kakhulu selisenza izinto ezingafanelanga ukuthi zenziwe lapha. So iyesaba la, iyazibona kodwa iyesaba, iyazikhangela kuphela zingena kona.
Siyazi ukubana ilizwe le-Ukraine asolunga le-NATO kodwa-ke lingani liyatshengisa ukuthi lifuna ukuthi libe yingxenye yenhlanganiso le. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo?
Inhlanganiso ye-NATO le ngokubona kwami, njengoba ube watsho laphana ukuthi khona ilizwe elingasiyo member ye-NATO kodwa-ke elifisa ukuthi libe yimember ye-NATO. So laphana okwenzakalayo ukuthi ilizwe leli ele-Ukraine vele ukuchaywa khonoku kuchaywa iRussia lokho lichayelwa ukuthi lingaze lajoyina i-NATO. Yikho lichaywa so kufanana lo mntwana okatswayo ukuthi ungazwaya emzini uya ngapha emzini. So lona yikho elikuchayelwayo khonoku ayisilo lizwe eliyimemba ye-NATO okwakhathesi belikhangelela ukuthi libe yimemba ye-NATO. So ubhuti besithi uhambelani ngale kumele uchayo. So inhlanganiso le e-NATO loba ilizwe lelingasiyo member ikhanya sibili liyikhangele sibili kakhulu i-Ukraine langathi liyakhuluma ngayo layivikela ngoba mbona ngathi iRussia ingekho i-NATO le elipholisa elikhangeleyo. Ngabe siyidlize kakhulu kwedlula khonoko, ngabe siyenze njenge-Syria. Kodwa-ke iyakhangela, iyakhangela ibone ukuthi lapha ngikhangelwe ngamanye obhuti abanye abakhangeleyo la. So ngibona ngathi ibumbene sibili i-NATO over i-issue yona le e-Ukraine. Njalo upresidenti uBiden uyikhokhele sibili wayihlanganisa kwaba nemhlangano kwahlala khona le ngezo ku Blinken kusehlala khona le eofisini la ezamustrategize elokhephi khona. So bayikhangele
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zehloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli kaElvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni leDiepsloot izaphathiswa ukumngcwaba. Kambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko kuza kuphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lesuku oluhle.